Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani phakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhla ka 21 kuNcwabakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqweta likaMnumzana Phelekezela Mphoko lithi selikhulumisane lomgcini sihlalo weZac ukuthi umphoko ongaziwayo ukuthi ungapi amiswe emthethwandaba lamuhla kumbe kusasa.
Angiboni ukubana ubaba umphoko kuzamele angene kuma-cells. Uyasuka ayekhot, aphume ekhot, aye ngekhaya, sesilindele ukubana siyeke eHarare.
Ingcweti kwezombusazwe zithi ukuvinjwa kutshengisela ukwenziwe ngamapholisa kubandlale MDC kule ngozi yokubangela umvukela.
Kodwa kuyiqiniso yikuthi labona amasosa ana labapolisa ahlukuluza abantu nabalambe njengathi bathe ngayo izinto ezifananayo bayazibeka njengathi abantu ababazibeka abazalwa bayazibeka. So ke yinkinga esihlayo ukuthi babesibotshanisa imisila yila abantu ababusayo, uhulumende obusayo weZanzibar.
Uhulumende usesole umbiko owethulwe zinhlanganiso ezimele amazwe omhlaba ezithi zikhathazwe yikunganaki ilungelo likaZulu okwenziwe nguhulumende. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ongaziwayo ukuthi ungapi ngemva kokubalekela iziphathamandla zekhomishini ecubungula inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZac, ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla kumbe kusasa phezu kwecala lenkohlakalo aletheswayo kulandela ukuvumelana kwegqwetha lakhe lomgcini sihlalo weZac unkosikazi Lois Matanda Moyo. Umphoko etheswa icala lokukhulula esitokisini isiphathamandla sogatsha lwezemigwaqo izinara esasibotshiwe ngesikhathi esangumsekeli kaMgabe. Umphoko ubesabela ukuzinikela emapholiseni lakuZac esithi uhulumende uzama ukumbulala ngokumhlaba ijekiseni elethefu engavele avalelwe esitokisini abesezandleni zamapholisa. Kodwa yena umphoko uthi kalacala ngoba wakwenza lokhu ethunywe ngumnumzana Robert Mugabe. Igqwetha likamphoko umnumzana Zibusiso Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ukhulumisane loMatanda Moyo izolo bavumelana ukuthi umphoko uzamiswa enkantolo yakobulawayo kuqala. Icala lakhe lingakayi eHarare lapho elizathoniselwa khona.
Qinisekile sengiyikhulumisane lomgcini sihlalo weZac umama uJustice Matanda Moyo ube lokwethuka lokumangala ukuthi indaba kuthiwa ubaba umphoko uyabaleka kumbe ubalekela umthethwandaba ngoba akazange atho into enjalo yena. Ungiphe isiqiniseko sokubana akusuye ungabe ekhulume indaba enjalo ngoba nalokhu kakwazi. Sivumelene ukubana into eqakathekileyo ubana ubaba umphoko afike emthethwandaba kuze kubone ukuthi indaba leyi isayidlulisela phambili njani. Ngoba khumbula ubana indaba le kumele iyenziwa eHarare. Ngakho sesivumele ubana uzafika ubaba umphoko e-court kumbe kusasa kumbe phambi kwakusasa si-finalize ukubana uhamba nini eHarare ukuze siyevumelana lenkundla yeHarare ilanga lokutholisa indaba. Angiboni ukubana ubaba umphoko kuzamele angene kuma-cells. Uyasuka aye-court, aphume e-court, aye ngekhaya, sesilindele ukubana siyeke eHarare lapho esizafika siphiwa khona umthethwandaba or inkundla ezathonisisa indaba.
Alo ke ngumnumzana Zibusiso Ncube, igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi uhlangane labantu abesabela ukuphila kwabo ngaphansi kombuso onje onzima kangaka ongahleni phamalungelo abantu lomthetho kuba khona ingozi kakhulu emuntwini onjengomphoko ovele kade engazwani lalabo abangenileyo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi acabangele ukuthi kungaba le ngozi empilweni yakhe. Ngakho ke umthetho umele ukubambe ngendlela ehlakaniphileyo akwazi ukuthi avele enkantolo ngesikhathi esifaneleyo athonisiswe ngendlela efaneleyo emacaleni kodwa avikeleke njalo ekuphileni. Kungabi ukuthi ulandelelwa ngoba phela watholakala wayebusa elalaba abakhitshwayo ngesikhathi kungena lo mbuso kodwa kube ukuthi ulamacala. Kodwa kungeyena futhi kuphela kodwa kuyibo bonke kungalandelelwa abantu abalutshwane ababili abathathu abazondakalayo kuliwa labo ngokwepolitiki kodwa kuliwe lenkohlakalo kuliwe lobubi hayi labantu.
Ungathi ukuthungathwa kukamphoko lokuboshwa kwabanye asebebotshiwe ababe kuhulumende kuveza ukuzimisela kukahulumende ekulwisaneni lenkohlakalo.
Okwakhathesi asingeke sithi thina uhulumende uveza ukuzinikela awo izigebengu ziningi kakhulu kakenzi lutho kakaqalisi. Njalo kuyingozi kuyaqalela ebantwini abakhulu njengomphoko ovele kusazakala ukuthi laba bakhona ababusayo bazwani layo ngokwepolitiki sekungathi phela nanku bamlandelela bebanga ipolitiki yabo ikuzani PF leyo yagcina isenza ukuthi kukhitshwe uhulumende owayephethwe ngubaba uMgabe ungene ophethwe ngubaba uMnangagwa. Ngakho ke kumele balandelele inkohlakalo enengi elizweni labantu abanengi ikakhulu laba bakhona namhlanje embusweni. Ngabe phela abantu akade beseba kabekho embusweni ngabe ilizwe livukile ngemva kokungena kwalabo asebengenile kodwa kuyaveza ukuthi izigebengu amasela lokho ekhona abenzi benkohlakalo lokho bekhona phakathi kombuso nalokhona. Ngakho ke kasikhangelelanga ukuthi kubotshwa ababili abathathu kuthiwe uhulumende ukulwa lobugebengu kumele kungene 100 200 300 500 1000 kusiya le ngokuba ilizwe libulawa ngabantu abaningi ngokumangalisayo. Ngakho ke kakuvezi lokho esesikubonile ukuthi balwa lobugebengu ukuveza nje ukuthi hayi kungenzeka bayazama kodwa basaveza ukuzama besilwa lalaba abaphikisayo abezani PF kungabi factional fight against corruption kodwa kube yi total fight against corruption yikho esikufuna nje abantu bezimbapho.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethe ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 ekwaBulawayo. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elungiselela ukuya kwele Russia laseChina ngemva kokuvinjwa kwamalunga ebandla lakhe ukuthi atshengisele eHarare kobulawayo eGweru leMaswingo obekumele kutshengiselwe lamhlanje. Kodwa sikhuluma nje kubikwa kugcwele amapholisa emgwaqweni lamasosha njalo umthethwandaba walile ukuthi abantu batshengisele. Iphephandaba lakwele Russia elithiwa Sputnik lithi uChamisa ukhangelelwe ukuyakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe emizamweni yokulungisisa udaba lweZimbabwe. Abazi ngokwenzakala kubandla leMDC bathi kutshengisela bekuyindlela yakuqala yohlelo lwebandla leMDC emzamweni yokulungisisa lokukhulumisana kwenkokheli yozombusazwe. Ukuya emazweni angentshonalanga linyathelo lesibili leMDC kutsho abazi ngokwenzakala kuleli bandla. Ukutshengisela kukhanya kwehlule ngoba uhulumende ethele amapholisa lamasosha emgwaqweni yamadolobho abalisa iHarare leBulawayo leGweru lasemaswingo lamhlanje. Ingcwethe ezicubungula izombusazwe zithi ngabe uhulumende uyavumela abantu ukuthi bafole batshengisele izikhalazo zabo ngoba bengagcina bemvukela. Ukucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ungakhangela ngazingena kuconstitution yelizwe uSection 59 iyanika abantu amalungelo ukuthi bajengisele. So ke leli bande beliqoqe ukuthi abantu bajengisele belisenza okusemthethweni akukungelanto embi. Njalo ungananzela mina ngiyakukhola ukuthi ngasikhuma leli bandla ngawudinga ama members abo. aso abantu abaningi labantu esingathi na ama sympathizers ama supporters ababe affected ngenxa yohlupho lwezinto lento yenza le Harare futhi ihle yenza abanye abantu kobula odlele bahle bazihlaye kathana ngoba benanzela ukuthi impilo zabo sengozini. So ke sokufanele kube lezi indlela engxenye indaba yokuthengisela kuba nzima umuntu eZimbabwe siyenze. But engxenye abaye bayacabanga bathi bona indlela elula eZimbabwe ukuthi engxenye abantu bathengisela ungathozi kwabo ukuthi bazihlayele ezindlini. Ngoba nxa udle ezendlini yakho akula muntu ozakulanda athi ufunani kuwe. Kodwa isikhathi kuye esitaladeni ukhanya ngathi eZimbabwe kuba nzima ngoba amapholisa alochuku sile amasotha alochuku sibuswa njengabantu abangahloniphi amalungelo abantu. Ilihlupho esihlala lalo. Kodwa kuyiqiniso ukuthi labona amasotha analo amapholisa ahlukuluza abantu. Nabalambe njengathi bathenga izinto ezifananayo badubeka njengathi abantu abadubeka abazalwa badubeka. So ke yini inkinga esilayo eZimbabwe sibotshana simsila yila abantu ababusayo uhulumende obusayo weZANPF.
Sixoxele inye njalo inhlanganiso yezakhamizi khona ngapho kobulawayo eBhura. Bona bathi akuncedi lutho njalo babona kubhidlika impahla ngozibandlela kusenziwa uhlelo olufanayo. Liyavumelana layo yini linhlanganiso?
Ngiza kufeka kucace vele nxa sizinhlanganiso kufanele sihloniphe umthetho. Eqinisweni nxa kuyikuthi umbuso welizwe iconstitution yeZimbabwe iyanika umuntu ilingelo layo lokuthi yena atshengisele nxa kufanele atshengise kule nto ayisolayo. Thina nezakhamizi ngaqala sithi ubani engatshengiseli oreti sesifikisayo lo mthetho and sesithathela abantu amalungelo abo thingasoke sibavalele. Njalo ngathana bangithi ukuthi wawubhidla wempahla lanti vele asiyo nto enhle. Kufanele ukuthi nxa abantu betshengisela nokuthula lathi asitsho ukuthi abantu bekuya impahla zibhidlizwe kuyindlela yokukhulumisana nababusayo ukuthi laba sithokozi sithwele nzima siyalamba impilo inzima ngoba okulokho ukuthiwa kule dalo ukuthi ayikhulumisana kuhle kube njalo kodwa eZimbabwe siyakhumula from 1980 siba la madialogue into zibi ngcono into ziba wese so kuyatshengisa ngxelo okukhulumisana lakho yebo kambe kuhle kodwa eqinisweni okwakathi sasikakubona ukuthi kanti kusincedisa ngani njengelizwe.
Libona ikusasa injani? Sesibonile izisebenzi zikahulumende lazo zithi zifuna ukutshengisela ababalisi odokotela bathi holo labo aliseneli ukuthi libaphilise. Siyabona le nhlanganiso yeZCTU layo. Libona ilizwe liqondanga?
Ilizwe lele silibona ngokubona kwami lapho eliyakhona sibona ngathi ilizwe leli liye esikhathini esibi. Ungakhangela silamazwe amanye asekeyangena kwizinto ezisabekanga ukuthi sabe silabathungameli kumbe silohulumente ongalaleliyo. Isikhathi sizafika lapho abantu abazathi bona hhathi bo sokwanele. Ugcine lana lamaphotha nala masotha ayoahlukuluza abantu. Agcine ngasenelisa ukuthi umolo wawubambe. Aloba silohulumende ohlani kuleyo, uhulumende lo ngawe uyalalela abantu abakutshoyo, ancedisa abantu kuloko abafuna ubana kwenzakale, abona abantu bayathola imisebenzi, abona le nto ngempahla iyabambeka, abona abantu banezikolo bayahamba isizwe ziyeneliseka. Hathi nje kube ukuthi kube semahlangene lakho sikubonayo khathi into engasikhala everyday uhulumende wabona ngathi kakho uzithulele. Kule ngozi yokuthi umuntu engafika esigabeni sokuthi khathi sikasenelisa ukuba naphile uyagcina ezitelekani ongayithi kuva yikuphi ungagcina sokulo hlupho phakathi kwelizwe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje uhulumende usesole umbiko wethu lwezinhlanganiso ezimele amazwe omhlaba ezithi zikhathazwe ukunganaki ilungelo likaZulu okwenziwe nguhulumende. Amazwe angentshonalanga achiyeneyo agoqela akumanyano we-European Union, iMelika, leBhilitane izolo ethule umbiko ochothoza uhulumende weZANU-PF ngokuchaya lokuhlukuluza abantu abazame ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela oluqoqwe iMDC eHarare ngeviki edluleyo la kobulawayo kuyona le iviki. Amazwe la athi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo avumele abantu nxa belesifiso sokutshengisela ezitaladeni ngokuthula ngoba isekelo sombuso welizwe sikuvumela lokho. Kodwa umbiko wethulwe ngunobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi amazwe la kumele ahloniphe ilizwe leZimbabwe ngoba konke elikwenzileyo bekusemthethweni. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi inhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuz ayise kutshengisela phandle kwamahhofisi kamphathi mtambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kulandela ukubhaxabulwa kwabasekeli be-MDC ababetshengisela. Lokhu kutshengisela bekumele kuqale izolo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lamuhla lekomishini yebandla lakhe eyakhethwa ukucubungula inkokheli yebandla eyetheswa amacala enkohlakalo. Okwamanje ke asilaleleni amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Siyabonga Studio 7 ngethuba elisipha lona. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina umbono wami engilawo yikuthi abantu baseZimbabwe masimeni sikwazi ukuqina, sikwazi ukulelwa amalungelo ethu ngoba akukho kuza kodwa. So lesi sikhathi sesifike kuso sofanele sinyathele ngamandla ngathi sokuseduze lapho kuyiwa khona. Kukhona okuhle okungenzeka ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumeni kaMnangagwa unako kuyethuka lesi simo esikhona ngoba kubonakala ngokuvala ama-demonstration nabantu akafuni ukuthi abantu bahlangane. Konke lokho yisayini etshengisa ukuthi kukhona ukwesaba okukhona kulo hulumeni okutshengisa ukuthi khona into enhle eyenziwa ngabantu ngoba lalokhu okuhlala kubotshwa abantu nje abantukazana nje kuthiwa bathe bafuna ukujike ukuphendukela uhulumeni kutshengisa ukuthi bayesaba kumbe angazi ukuthi imizamo yokuthi beyenzeni ngoba babopha nje umuntu nje ongesabisi ngalutho kodwa bethi lo muntu kuthiwa befuna ukuqethula uhulumeni kaMnangagwa.
Salibonani emsakazweni, linjani namhlanje? Hhayi, mina ngiyaphila. Yazi mina into eyenzisa ubuhlungu nje into indlela okhulunywa nguChuma uNick Mangwana nalo omunye othiwambani lo omunye analyst yezanu lo. Yazi indlela abantu laba abakhuluma ngayo, so yazi kwesinye isikhathi uyazi ube nokuthi abantu laba umuntu okhuluma ecabanga kube ubhalele into ayikhulumayo le. Ngoba nje ungabona ukuthi athesi umuntu angakhuluma nje ukuthi kuthiwa bekunemota ebiphosa amarekeni eHarare yikho i-strike simisiwe. Ubona nje amapholisa mabezayekela imota yalokhu hambe iphosa amarekeni bengabophelwa abantu. Khathesi bayachaywa abantu, bachaywa abantu bonke abachayiweyo. Akula muntu owazi wobuchiweyo. UChumo uthi umuntu wokamparami labachaywe ngabantu abe-G40 batshaywa ngabo. Yazi abantu kabafundi nje ithi politics lezi ifuze uyidlale ube umuntu okhuluma iqiniso. Khathesi ngabona ophelekezela Mpofu khathesi uyibaleka ube ngu-deputy vice president angazi ukuliphi ihlathi namhlanje sikhuluma kanje beyinduna ezithembile. Yabona bazobaleka amadoda abegijimelana ngomnye umnyaka lo ulithiwa babe lokhu bazohlala ibusa uthiwa kuze idonki imele mnyanga. UNkulunkulu ubhekile bakithi weChuma weMangwana labanye benu labotogarephi labo bonke abakhuluma kuwo lesizibuhlungu bonke lapho.
Yebo, yibo basakazi abahle igama nguPaul Ndodana Ndlovu mfana wale kugodlwa efulaphosi ngamahlaba ayithwale umavula kuvaliwe. Kodwa ngokuhlala phela basakazi uPaul uhlala eGoli endaba zomsebenzi ngoba nje balalani liyazi ukuthi eZimbabwe into ziyabheda. Mina kusentizweni yami ukuthi yeyeyeyeye ngibone la malanga adluliwe basakazi onzisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Angikwazi ukuthi ngingakulinganisa nani ngani ngoba hambe ma abantu bezavunyelwa bengaphiwa noma nje ithuba elincane lokuthi basho izikhalazo zabo bahle banqatshelwe kwala amapolisa amasoti ezitaradeni ukuthi bangathi vu ngalokho okubahluphayo. Into enzisa ubuhlungu basakazi lokho sokubonisa ukuthi yazi uMnangagwa is not a president, is a bulldozer. Uyabulldoze eZimbabwe. Angazi ukuthi ngambiza ngani. I don't know ukuthi how to call him. Omunye umuntu nje engamazi ukuthi hambiza sithi yini. Angazi ukuthi nje iZimbabwe sihambiza sithi inani inopresidenti or inendlovu kayiphiswa or lo mkhuquluzi. Angisakwazi ukuthi sihambiza sithi ngoba isono njengesibonele laphana kubuhlungu kakhulu basakwazi wami. Ithi engakhethe isikhathi ngiyabonga. Uthe ngithi shelelele.
Salibonani basakazi be Studio 7 nabalaleli be Studio 7. Igama ngingu Rapson Mwale ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Ngizobuhlungu kakhulu ngento ekhulunywa ngubaba uChuma lapho ku radio. Mayethi kona kulabantu abangcolisa igama lezanu PF. Alikho ilizwe vele lingabuswa ngabantu abahamba bethumba abanye abantu bebadubula or bebachaya bebephosela emapolice station. Amaphoyisa akhona waye ngababuzi laba bantu ukuthi kona kwenzakalani ukuthi bezochaya abantu bebalethe epolice station. Epolice station bethi kakulacala kuthi ukuthi vele into ehlangane nabo phela abantu bezana. Kodwa lokho akukho kuhle ukuthi kona abantu bethi bazi matshela ukuthi kona isimo somnotho asikho right bethunjwe bechaywe. Into ebuhlungu kakhulu le nto yenzeke eZimbabwe.
Salibona Studio 7 umagalela lo okhulumayo. Bakithi ngilesithuli ngokwenzakalayo kulona leli lizwe. Kanti ukuchaywa kwabantu lokubulawa kwabantu lokhu lokuthathwa abantu emakhaya besiwa lapha abangakwaziyo khona besiyachiywa khonale. Kuthiwa kuzaze kuphethe ngani, kwenze njani vele konakeleni. Abantu bayalishwa yini ukuthi bakhuluma abakusolayo kuhulumende wabo. Angithi ukhona uzwa ngcono nxa abantu esenza njalo ngoba uya bona ukuthi abantu banenge abadubekayo siyahlupheka kuleli lizwe asilagetsi asilani vele kakukho khona ngisho okukodwa esilwakho kodwa khangela nini sihluke senzakalayo ukuthi kwenzakalani siphile njani kulona leli lizwe siye ngapi thina sisuke siye ngapi lilizwe lethu leli latsizelwe khona apha sifuna ukuhlala khona apha njengabo bona laba abakholisayo ukuhlala kuleli lizwe.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu lisitshela ke okusenhlizweni zenu ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ucwaningo olusanda ephulwa luveza ukuba owake waba umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela abantu abangamachumi amabili abafuna ukuncintisana lomongameli Donald Trump kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo. UBiden uke wehla kancane kuluhlu lwabancintisayo kodwa ukhanya sekhwelile njalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Kungenzeka ngoba ama-chances akhe ukuthi kube nguye ozoncintisana lo-Trump makhulu kakhulu. I think uJoe Biden uvele ule advantage ukudlula abanye ngoba ngumuntu owasebenza lo Obama inyaka eshiya ngalombili uObama engupresident and uObama ngupresident obethandwa ngabantu kakhulu ngoba even esuka ama-ratings akhe belokhu ephezulu kakhulu. So I think ama-supporters kaObama amaningi yiwo asupporta uBiden and so i-chance yakhe unless maye ngaphazama kuma-debates but so far ama-debates asebelawo ukhanya ungathi lokhu elida.
Siyabona ukubana unkosikazi Kamala Harris obethembisa ungani azisahambi kakuhle, ubona ungani kuyini okungakwenza ungani kasathole usekelo kade luthole ekuqaliseni?
I think ekuqaliseni laphana basically usekelo alutholayo kwakuyukuthi wa-challenger uBiden directly one on one ngezinto I think uBiden ake azikhuluma before and ngibona ungathi uBiden uphumele egcekeni kakhulu ekuthini aqondise imibono yabantu mayelana lalezo zinto ebezibhekane kakhulu le ndaba ze-segregation ukuthi ube ngathi yena ube ngumuntu ongathi akekho esayidini lobantu ukuthi ubandlululo lungabi khona kakhulu. Kodwa I think usekwanisile ukuthi a-explaine ngendlela abantu abamzwisisa ngayo ngakho bona abantu ade bengathi sebehlehlela kuKamala Harris ngathi sebebuyele futhi kuBiden.
Umnumzana Bernie Sanders yena-ke siyabona ukubana kukhetho olwedlulayo wabambisana kakhulu lo nkosikazi Hillary Clinton kodwa kathesi ukhanya laye angani azihambi kahle. Ubona njani yena uSanders?
Umnumzana Sanders mina ngibona ngathi inkinga yakhe ngibona into ezimbili ezingabe kuyizona ezingathi ezenza ukuthi kulokhetho lolu angabi inkokheli njengalokho akwenza ukhetho lwadlulayo ngcintisana lo Hillary Clinton. I think into yokuqala engiyibonayo ukuthi eminyakeni usechovile nabantu abaningi ngibona ungathi babhekela ebantwini abangathi basase batsha kancane hayi asebegugile kakhulu njengoSanders. Okwesibili ngibona ungathi uSanders imibono yakhe eminingi ngomkhonomi nezinye izinto usuka ibe sesandleni senxele kakhulu ngalokho ngisho ukuthi usuka kubonakala ezwakala esiba engathi ngumuntu omo socialist okungathi communist okuyinto ama Americans amaningi angazwisisani nayo ngoba iAmerica siyazi ngokubana yi-capitalist nation.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika njalo engumgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kweleMelika.
Yamazi loche ku atide wathanda ukuthu ebino yamazi loche udimpo wathanda ukuthu epospe yamazi loche unomza
tulofu notambu makomanda tulofu notambu makoma tulofu notambu makomanda
Lo tambo ingoma isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umkhokheli webandla leMDC mnumzana Nelson Chamisa ubikwa elungiselela ukuya kwele Russia laseChina. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngesikhathi sinye kusasa.